Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mavili lantathu ngomabasa 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwe-MDCT eMelika luthi luyawusekela umanyano wamabandla aphikisayo osungulwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Walshman Ncubelo, nkosikazi Joyce Mujuru.
Siyakwamukela kakhulu sibili lathi njengeprovinsi yalapha eMelika. Ukubambana into eqakathekileyo kakhulu.
Ukulwisana kuyaqhubeka kubandla leZANU-PF. Icele le-G40 selikhanya lisehlulwa ngelikamnumzana Emmerson Mnangagwa.
Sokutshengisela nje ukuthi sokulokubhidlika ngoba vele umnumzana uMnangagwa kukhanya vele izipho zakhe vele sezitshontshile ebukhonini.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwe-MDCT eMelika luthi luyawusekela umanyano wamabandla aphikisayo osungulwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Walshman Ncubelo, nkosikazi Joyce Mujuru ngeviki edluleyo. Umqoqi wenhlelo ze-MDCT eMelika, umnumzana Muzi Ncube, uthi ukubambana yiyo yodwa indlela okungakhitshwa ngayo iZANU-PF embusweni ngomnyaka ozayo.
Siyakwamukela kakhulu sibili lathi njengeprovinsi yalapha eMelika. Ukubambana into eqakathekileyo kakhulu, and kumele sinanzelele ukuthi khona into esilwa layo i-animal ye-37 years lokho ibusa iZANU-PF. Sesehlulekile in 37 years as individual opposition parties. Ngoba iZANU-PF singene yaqila yenza konke kwenzayo. So it is very important ukuthi sithi singena ekhethweni luka-2018 singabantu beZimbabwe versus ZANU-PF. It is the only way victory is certain, because sonke siyabe singabantu beZimbabwe sibambene, sifila lento eyodwa. So siyabe sonke sijonge into eyodwa, sikhangele ukuqilwa kweZANU-PF. Angeke iphumelele nxa kuyukuthi abantu bonke abeZimbabwe bebambene besilwa la iZANU-PF. Siyakuthakazelela kakhulu lokhu, ngoba ukubambana into eqakathekileyo kakhulu, and ukubambana kwakhona lokhu sifuna ukuthi nxa sesiwine lama-election ka-2018 kube yinto ekhontinywayo ukubambana kwamaZimbabweans, because for the past 37 years besilokhu sisilwa singabantu esehlukeneyo. Sifuna ukuthi from 2018 amaZimbabweans atshengisele ilizwe, amazwe wonke jikelele, ukuthi singabantu bothando njalo siyathandana. Sifuna ilizwe lethu lithuthuke ligcine liyi-Singapore of Southern Africa as an IT hub of intellectual smart people who have developed and taken their country from a regression to a progressive country.
Kodwa iZANU-PF Ncube ithi lidlala ngesikhathi, elikwenzileyo kufana lokuhlanganisa u-0 lo-0, uphuma lo-0.
iZANU-PF vele ngamazwi ayo awe-propaganda ye-37 years ago ingathini vele, Mr. Nkomo? Asiyitshengisele ke iZANU ngo-2018, sizayitshengisa iZANU ukuthi ukubambana kwethu kwabantu beZimbabwe yikho okuzayinqoba. Sesakubona kusenzakala konke kubo Zambia, labo Senegal, labe Japan, amazwe amaningi abambanayo akwanisa ukuthi akhiphe abantu abangama-dictator abanjengabo Robert Mugabe bebambene. Yikho esikwenzayo thina amaZimbabweans, and sikhangelele ukuthi ngo-2018 sizanqoba kakhulu sibili, sitshengisa iZANU ukuthi khona you are gone for good.
Umnumzana Muzi Ncube ngumqoqi wenhlelo ze-MDCT eMelika. Ukuhlaziya umanyano lo sixhume incwethi kwezombusazwe, umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani kuyisithengiselo esihle kakhulu nxa ukuthi amabandla omathathu la abambele emathathu elungiselela ukuthi angene kukhetho lomnyaka ozayo. Kuyinto eyokuthi wonke umuntu owazi uyakwenzayo becabanga ukuthi kufanele yenzakale. Udubo olusesekhona ukuthi umbambano wabo awukaphumeli egcekeni ukuthi kukhanya ukuthi yikubambana kwamabandla emathathu kumbe emane kumbe emahlanu kumbe kubambana kwebandla le-MDCT le-MDC kuwancele kube lokunye ukubambana futhi kwelincele kwe-MDCT nonkosikazi uMduru. Mbone ngani khonokho mina kungaba uludubo kakhulu nxa yokuthi kungakacubungulwa. Kodwa ngibuye ngibe lethemba lokuthi njengoba bechile ukuthi bona basesele ndawo izinto abafanele bakhulumisane ngazo kumayelana lokubambana kwabo lokhu besiya ekhethweni lokumanyana kwabo lokhu besiya ekhethweni, mbonani mhlawumbe bazalungisisa zenezezinye zendaba ezingakabi segcekeni ukuthi zilungisiswa njani. Bekungaba kuhle kakhulu nxa kungaba yikuthi sizathi sesifika esikhathini sokhetho umbambana lowu usungumbambana segcekeni ukuthi ngasombambana nowamabizo lamagama kodwa ikubambana ukuthi wonke umuntu oselwela ilizwe leZimbabwe.
Lubana ethe abambana amabandla lamanye angakangeni aphikisayo amisana leZANU-PF ngomnyaka ozayo ebambene, ubona izala nkomona?
Ngibona ngani mina ithuba lokuthi elinye ibandla kumbe omunye umanyano ongasu owabantu bezani ukuthi uthole impumela kukhetho oluzayo luka-2018 umkhulu kakhulu, ngoba nxa sikhangela isisaka kahle kusukela mhlawumbe ngo-1980 ibandla likaPresident Mugabe leZANU-PF belihlala lithola lihlala liwinile lithokoze kakhulu ngesikhathi sokhetho ngenzeka ukuthi bethola amavoti afika mhlawumbe i-1.6 million. UTsvangirai waka wafika kubo 1.4 EMDC sabambene njalo kukhetho lolodlule ungahlanganisa amabandla wonke lamancane abedlulile laphizana elihlala ifika khona. Ngakho kutshengisa ukuthi ithuba lokuthi angadlula nxa ebambele njalo ngo-2018 liba likhulu kakhulu. Ngibona kuyinto enhle kakhulu engaletha inguquko elizweni.
Umnumzana Nkululeko Sifanda uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekwelebhilithane. Ukulwisana kuyaqhubeka kubandla leZANU-PF phakathi wecele le-G40 elisekela unkosikazi Grace Mugabe lelisekela umnumzana Emerson Mnangagwa ele-team Lacoste. Kodwa kukhanya ele-G40 selibandezelwe kanzima, nanku ilunga lalo umnumzana Xavier Kasukuwere eselakho ukuxotshwa ebandleni kungela lo yedwa owe-G40 omlwelayo. Kambe kungaba yikutshabalala kwaleli qembu na? Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Uma ulalele ezinye iziphuku zeZANU-PF zikhuluma zithi khona into le yamabandla le yama-factions yakula kuthiwa khona umlilo wakhona ukhrezela yithi thina abantu ama-commentator lama-journalist, kodwa bona bayazikhulumela kodwa kukhathesi bathi bona bafuna ukumxotsha ngoba-G40. Bona vele abanye bakhona bathule ngoba vele sebejike ngaphansi kwesitimela akhonakhona vele abasenandaba laye. Hhayi bayafika ngoba nxa yena uGrace Mugabe ethiwa umoya usiba lukhulu owe-G40 uMugabe phela wazama ukuthi amvike laphana usakhathi kuyele mangathi uyavalavala indaba yakhonisa amaphepha akhona kakhe. Kodwa khulukhathesi bona kungcono ukuthi amthekile ngaphansi kwesitimela ngoba hhayi umfula wakhona sigcwele kakhulu.
Osandi Moyo labo mahoka labo baxotshwa ezikhundleni zabo njalo banakanelwa ukuthi ngamalunga eqembu le-G40. Akekho okuleli qembu owawuvulayo umlomo, sokuyikudilika kwalo nalo leli qembu.
Ngibona ngathi mina njengoba sesikhangelane lokhetho sokutshengisela nje ukuthi sokulokubhidlika ngoba vele umnumzana uMnangagwa kukhanya vele izipho zakhe vele sezitshontshile ebukhosini. Njengokutshoko nje mina ngathi vele khathesi sebe siyafa kwithuneli.
UKasukuwere yena umbona esinda na kumbe sokuyikudilika kwakhe?
Inkinga phela uKasukuwere
Ghana history liberation struggle. So what others those civil abatabam say wakatesi. I went to discuss with Jemomti or to Fundile and Mani now Shabela Taj Ten Channel Wangatisabuma.
Umnumzana Rejoice Ngwenya uchubungula ezombusazwe sixoxela eHarare. Lanxa ezinye ingcwethi kwezenoto zisola umthetho obunjwa nguhulumende ozabamba amabhanga ukwamukela izifuyo njengesibambiso. Esokuthi uZulu acele isikwelede amanye amalunga edalela eParliamente athi lo ngumthetho omuhle olakho ukuthuthukisa abensundu ngisho lezakhamizi zemaphandleni. Omunye wabalombono ngumeli wePinga North edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Ngokubona kwami inkomo umthetho lo ngumthetho oqakathekileyo ngumthetho esingawuthi ngozama ukuthi uphathise abantu abamnyama ukuthi labo bethole abangakuthola ikakhulu kumabhizimusi ukuthi banelise ukuthi beqelise amabhizimusi abo. Umthetho lo ngumthetho ozama ukuthi uthi bona osomabhizinisi abamnyama abangela okwabo babangela ama-assets afi anjengezindlu lama-building bethole indlela yokuthi amalozi bewathole amalozi okuthi labo beqelise amabhizinisi abo. Siyananzelela ukuthi umthetho kade uvele ukhona ngumthetho othanda ukuthi abantu babe lento ebambekayo efana nama-building. Kodwa ke nxa sokuthiwa khona olenkomo zakhe naye kakwanisi ukuthi kakazibe isibambiso esokwenzela ukuthi ekwanise ukuthi ethole isikweletu esivela emabhanga. Mbona ngani mina umthetho lo uyayenza?
Umthetho lo uzabamba amabhanga wonke ngamandla ukuthi emukele izifuyo kumbe akhona amabhanga athize ahleliweyo.
Lowo mthetho awujonganga ukukhetha amabhanga ukuthi lawa yiwo azayenza no, kodwa ujonge nje ukuthi ukhonosele ukhuthaze i-financial sector nje yonke yaseZimbabwe ukuthi ithole izibambiso ezivela ebantwini ezivela kumafuti abakhulayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli wePinga North edalele eParliamente. Sixoxela ekhona le eBinga. Ngengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ivokambe zulukandaba lingalithola njani lapho likhona khona ngapho ngemakhaya. Siyahlangana njalo ke kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Njengokuthembisa kwami ngeviki ephelileyo, qhubekela phambili ngodaba lokudlisa indoda ngilonkosazana Stars Thebe Mathe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu. Salutshiya ke udaba lolu uMathebe ekhuluma ngokuthi umuntu owesifazana kumele aphathe njani omunye wakhe.
Okuhle ukuthamba nje ubaba umthandele lapha ngathi uyaphuma khona uyahlanhlatha. Yebo phela asikuthi abahlanhlathi labo baba bayahlanhlatha, kodwa ube le ndlela epholileyo yokubonisana lesithanda sakho ukuthi hayi baba imhlanelo leyanothe sihlanele u-301 endimeni leyana uyawubona umkhathi uzikiredi ukuthi ithini. Asifake u-2 months uyokuziva ukuthi masinyane njengoba izulu ukuthi uyedlula utshani. Hayi ukuthi ngesikhathi inkomo zihlaba umndina ubaba thi thathani liyani ihlanyelo ubambe igoli uthi ukuthini ukuthini. Izabe usukela indoda ngempama ukuthi usuyadingana le mpankwa uthi ufuna ukuthi kusasa ingasakhonya emzini wayo. Akula nto enjalo ezakwenzeka. Okuzatholakala kuphela ukuthi uzayinika isikhwehlela izacaka ibe lugodi iyadleni ayinoni ngoba lokhela kuzabe sokumile emthanjeni yemizimba yakhe ukuthi lanxa ukudla kumele kubhudluke kuhle emzimbeni awusabhudluki uba wamdlisa into engathediyo emindawonye uthole sekhwehlela uku-athe kuT B kayibanjwa. umdala lemkhuhlane umntana abantu ngenxa yokungalayeki kwakho ngakini sicabanga ukuthi kumele indoda ithonge uyihlasela nje loba ngasithathwa akulandoda futhi ngicela ukukutshela ukuthi akunakuthi umuntu udlile lowo muti indoda nxa ivele ungayihlasela phakathi kwabantu noma uthi idleni noma uthi ayadla uzayibona ibongolela ukubusa umfazi phambili komphakathi.
Ye kunjalo ke khabo uzezokuthiwa ke phela uzazibana udliswe ngefotsholo asiyekele ukukhuluma iqiniso sibili kukhona khonokho phela ifotsholo iyabe ijayiwe yini
uba abantu bale nkulumo ezijiyeneyo lo mathebo uzavumelana lami kufana lala madoda athi mina vela ngenziwa njalo ngumfazi mina umfazi ngiyatshaya utho njalo nje kanti nguyo sikakha athuka indlebe yazatshaya ngenhlanakela abongolele kudle kwembuzi kodwa phakathi kwamadoda yabe sithi mina umfazi ngiyatshaya kuhle ukukhuluma abantu bajaya izifuba ngezinye izinto kambe wona umuthi sibilwa lo ugcwala ifosholo abantu bakwazi ifosholo inganani phela angahlaphe lanxa uyamsiza izinto lezi zingaba khona kasali kodwa ubunzima bakhona yikuthi ezinye zakhona ubuningi bazo vele zingcolile akuzwe kambe nxa umfazi ezahamba ayigeza engxenye esesikhathini athatha amazilwana kuthiwa apheke ngawo itiye ayishokokoiiza umuntu inxekeza khona lokhu kati yona indoda ingakutshona ihlezi khona bendini umama lowo uyabe kholisa ukuthi kutheni amanye amadoda eselele abantwana yena besebhoka umbo ngendlu nje
ye kunjalo mabhoqo yazizwela sibili iphose lakho khonapo
umuthi oqondileyo wokudlisa indoda yikuyithanda kuzehlisa kiwo kodwa nxa ufuna ukubona ukuthi enye inyamazane ingaphila yini phakathi komzimba womunye umuntu hlanganisa zelezi zinto ezikhulunywa ngumkandla uzenze uzifake kodwa okusondelayo uzaqala nzima ngomuntu wakho esethone khwehlela engumboni yendlu lanxasi ufitule plani yokwenza ulutho kulezi nsuku phela umlimisi wasifuthisa lathi omama akunika iplani umlimu ule mali yakho usufuna indoda ikuncedisa ukuthi lenzeni liinveste njani siyathe baba lokhu senze njani dedi lokhu senza njani senze njani baba uvele useyinto yokutshona ihosa akwesabe akukhohlwa aza kukhohlwe loo mali isengutsheni ukuthi uke nje isithanda sami ufaneleke ngithiwenilangasijumekile mphonge ukuthelenye into nje siyilalele ngenxa yokuthi wayivela wayiphambanisa wayigcina izihlahla zokuyenza ibe yisiphukuphuku isinto kandura sozamela kubeze kube nguwothi kathi baba uyabona laphana khangela baba khangela lokhu hawu uyabe usuzithalisa nzima tuke uyabe usuthele nzima ukuhlala nesitunatuni endlini indoda idlise ngokuyithanda uyekele icabanga uyekelele ngqondo zayo ukuze na urongo ikuqondise lawe lanxa urongo erongo umqondise
hayi ke okwalamhlanje ngimalapha ke zulukandaba ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke unkosazana Stars Dube Mathe lo mnumzana Thandeko Zintumkandla incwadi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilali
uhlelo olumnandi uhlelo lusihlabusayo uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke esiluphiwe nguGibbs Dube weStudio 7 asibeni sonke njalo loGibbs Dube ngeviki ezayo okwamanje ngilifake ezandleni zikaMike Wobe esethulele uhlelo lwabasakhulayo
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje ngizobe ngixoxa losikhulayo ongumlobi umnumzana Pluto Ntabende mayelana losuku olukhethwe inhlanganiso United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO njengosuku lapho umhlaba wonke jikelele uzabe uthakazela abalobi njalo umsebenzi wabo wokubhala amabhuku olubizwa ngesingisi World Book and Copyright Day ngiyakwamukela kuhlelo Pluto unjani Pluto wami ngiyazama bhuti wami masiyihlabeke le ndaba yini umbono wakho ngalolu suku
usuku lolu lubalulekile kakhulu sibili ngoba lusuku oluthi lokhuza imisebenzi yethu njengabalobi leyifaka emisweni abantu njalo luyithembisa ukuqakatheka kwayo.
Inhlanganiso e-UNESCO iyatsho ukuthi kulomnyaka uhlelo lwabo lukhangelele ukufundisa lina abalobi abadabukela amazwe atshiyeneyo emhlaba wonke jikelele indlela zokubhala amabhuku azoyenza ukuthi kube lula ukuthi abantu abangaboniyo babale amabhuku. Awungitsheleke Ntabende, abantu abangaboniyo kwele Zimbabwe balalo ithuba na lokubala amabhuku?
Ithuba likhona kodwa hayi asilo thuba singathi thina lingathi lokhuzwa ngonke umuntu. Sibabo Dorothy Duncan Braille Library eHarare, kodwa nje zilutshwana indawo lapho abangathola khona amabhuku abangakwanisa ukuyabala ayenze nge-braille. Kufanele siqakathekise njalo ukwenza la abathi ngama-audio books abangakwanisa ukuyalalela.
Lezinto zikhanya ngathi ziyabiza imali eningi. Awungitshele, ziyatholakala na kwele Zimbabwe?
Lezi into ezingatholakaliyo sibili ngikhuluma lami ngisazama ukuthi lami lifakwe nje kwaba kuthi i-audio ukuthi awundlelalele, kodwa into esupha kakhulu into ezingatholakaliyo zini.
Abameli abe-UNESCO bangayenzani ukuze basize abantu abangaboniyo kwele Zimbabwe ukuze kube lula ukuthi babale amabhuku?
Ngibona ngathi yonke into iqala ngokuthi bekhulumisane labalobi, sikhulumisane njalo lenhlanganiso ezingasincedisa ukwenza ama-braille lawa ama-audio books. Bengasinceda njalo lokuyenza maybe esingathi yi-fund yokuthi bencedise ngezimali ezincane ukuthi sikwenze lokho.
Enye indlela engasiza abantu abangaboniyo kwele Zimbabwe ukusetshenziswa okwama information communication technologies, imishina enza ukuthi kube lula ukuthi abantu abangaboniyo babala amabhuku. Le mishina iyatholakala na kwele Zimbabwe, njalo i-UNESCO ingathi singaqala ukusiza ngokusithengela le mishina sikhangelele ukuthola usizo olungakanani?
Hayi, into zingatholakaliyo singathi vele nje izinto ezingancedisa labo abantu kazitholakale ebizweni lakithi. Okunyangazi ngaba nguhulumende lo mkhonomi wethu kwenzakala into ezinjalo zingatholakali. Ekuncediseni lapho kuqakathekile ukuthi sihlale labantu njalo laba abafuna ukuphathiswa, kuqakathekile ukuthi labo bebe khona uma sizama ukuthi kube ne-smart plan yokubancedisa.
Uma sesixoxisana ngokuba la mabhuku njalo abantu abangaboni, ngaphandle kokuthi le mishina eyama-ICTs iyabiza imali eningi, zikhona ezinye izinto na ezingayenza ukuthi impilo zabo zibe zibi?
Singathi thina ilabo abalobi abalobi labo kuqakathekile ukuthi baziswe, ngoba abanye abalobi abaningi abawafaki amabhuku singathi ku-braille kuma-audio books awangakwanisa ukuthi encedise labo abantu angaboniyo. Nayo-ke esingathi yona yi-marketing to abantu abanjalo, sisuka sibakhoze njengomphakathi.
Abalobi kumele bayenzeni ukuthi amabhuku abo atholakale kulabantu abangaboniyo?
Okokuqala ukuthi kufanele udinge inhlanganiso engakwenzela. Okwakathesi mina ngisakhuluma labe-Dorothy Duncan Library abayenza ngeze-braille ukuthi sikhulumisane ukuthi bengangenzela njani ukuthi ibhuku libe nge-braille. So inhlanganiso ezenza amabhuku anjalo iy'ncwadi ezinjalo zilutshwana, yikho nje okwenza ukuthi kube nzima ukuze abalobi benzele abantu abangaboniyo amabhuku.
Abalobi kumele bayenzeni ukuthi amabhuku abo atholakale kulabantu abangaboniyo?
Okokuqala ukuthi kufanele udinge inhlanganiso engakwenzela. Okwakathesi mina ngisakhuluma labe-Dorothy Duncan Library.
Ukuze lokho kwenzeke, umlobi kumele akhangelele ukuchitha imali eningi na?
Into ebizwa imali eningi okwenza ukuthi labanye abalelwazi lokuthi kwenziwa njani egcine bengasakwenzanga.
Hayi, uyihlabile le ndaba Ntabende, ngiyajabula ukuba lawe kuhlelo. Bafethu, isikhathi sesifikile lapho sekumele ngilivalilise. Olivalilisayo nguMike Hobe. Bafethu, lilale.
Siyabonga. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli njalo bakhumbuza ngokuba yilona lo umuntu odalwe lapha emhlabeni udalwe ngunkulunkulu wamenza ukuthi umuntu lo abe lenjongo ngempilo yakhe. Singananzelela kumahubo, kumahubo 139 kuyamangalisa kakhulu ngenxa yokuthi uDavid uyakhuluma laphana esithi yena engabikhona esiswini sikamamakhe unkulunkulu nguye owamelukayo, nguye owamdalayo, nguye njalo owambumbayo waze waba ngumuntu ephakathi kwesisu sikamamakhe. Singakhangela njalo uJeremaya, uyakhuluma kuJeremaya chapter 1 verse ka 4 uthi vele ngingabi khona, unkulunkulu ekhulumisana loJeremaya ethi wena ungabi khona ngase ngakukhetha ukuba ube ngumprofetha wami. Lokhu kutsho ukuthi unkulunkulu uqala adale injongo yomuntu umuntu engabi khona. Kutsho ukuthi sonke sikhona lapha emhlabeni sizalelwe ukuze sifeze injongo leyo unkulunkulu ayidalayo ukuze siyenze. Singakhangelisa umzekeliso kaJesu, ilizwi likankulunkulu lithi lona yena wayeyimvana eyahlatshwa aba ngumhlatshelo umhlaba wona ungabi khona. Kutshengisela ukuthi unkulunkulu uyahlela injongo yomuntu ayibekile laphana abesebuyela ngemuva ke sokuza kuba le njongo eyokuthi umuntu lo azalwe. Kodwa umuntu lo uzalwa ngabazali abathize, uzalwa engumuntu mbe umuntu omnyama mbe likhiwa mbe umChina mbe umIndia, konke lokuyana sokuhambelana lokuthi akwanise ukufeza injongo leyo unkulunkulu amdalele yona. Ngathi singakhangela ubaba uMandela ukuthi kwakudingakala umuntu onjengaye ukwenzela ukuba iSouth Africa ikhuleleke. Singakhangela njalo embhalweni uEsther, abaningi balithanda ibhuku leli likaEsther. Siyakwazi ukuthi uEsther wayengumJuda owayengaphandle owangamelanga ake indlovukazi yePersia. Kodwa siyambona uNkulunkulu ehlanganisa izinto ekugcineni uEsther wathuna engena esiba indlovukazi. Ngokungena kwakhe ukuba indlovukazi waphethisa isizwe samaJuda. Yazi ukuba uJosefa, uNkulunkulu wayenza ukuba uJosefa athengiswe ngabafowabo angene ejele, kodwa ekugcineni simbona esenguye omkhulu eGibhithe esiza abantu esenza ukuthi kube nokudla. Sibona uDaniel kuba into efana naye. Ngakho namhlanje inkuthazo endayo ikuba abantu bekezela kule njongo uNkulunkulu akudalela yona, njalo kumele le njongo uyifeze. Injongo yakho uNkulunkulu akudalelanga ukuthi ibe ngeyakho ukuthi uzikholisele, kodwa wayidalela ukuthi wena uncedise abanye abantu. Siyabona umama uTeresa wancedisa abantu ababedubeka eNdiya. Siyabona njalo uNkulunkulu uvusa abantu abaningi ukuze bencedise isizwe, abanye abantu baphume phakathi kokudubeka. Manje wena yiphi injongo yakho uNkulunkulu akudalele yona na? Yumbuzo engifuna ukuwutshiya labalaleli ukuthi kumele uzihlolisise ubone ukuthi kambe kuyini okumele ngikwenze ukuze ncedise abanye abantu, ncedise isizwe sakithi, ukuze abantu baphumelele. Abanye baphume kuyangeni, baphume kudubekeni, intandane zithola abazali, abantu abagulayo bathola umuntu obakhangelayo, njalo njalo ke. Kumele ube kwazi injongo yami kuyini, kuyini engakudalela lapha emhlabeni.
Kuyigqibe mfundisi, ubabeke enkosini abadubekileyo labadabukileyo lamhlanje.
Siyathandaza namhlanje ngegama likaJesu, sithandazele ukuba uNkulunkulu sibe kwazi injongo yethu okokuqala, kodwa okwesibili sesithandazela abalaleli abagulayo labalaleli njalo abadabuke emoyeni ukuba bathobe wena ngelizwi lakho, bathobe ngomoya oyingcwele, ubasize ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu inkosi sifuthisa.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Nele mthokozo muhle olivalelisayo ngontungameli Nkosi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.